siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo, uDokotela Solwayo Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga, ngibingelela abasabezulu.
Hayi, sibongile kakhulu ukuthi phalela ithuba. Ungasitshela ukuthi kunjani ezibhedlela lezi nsuku?
Hayi, mina ezibhedlela ngakhuluma ngezibhedlela ezisebenza ngisempilo. Hayi, kungani kuba ngcono. Uhulumende uyathumela imithi lokuthiwa ngama-drugs and medicines. Hayi, uyabuya sibili National Pharmaceutical Company of Zimbabwe okuthiwa yi-NATPHARM. So ngomumo embona ngakho kule indlela abanye abisa ngayo imithi xa bengaphume ekukhulu besiya phambili bebisa imithi, izinto zingaba ngcono.
Siyabona ukubana umumo ungani unzimanyana ikakhulu kulabo ababe befuna ukuzoyelatshwa khonapho. Kuhamba njani, libaphatha njani abantu asithi ubuyile umuntu ukuzoyelatshwa engelamali? Kuhamba njani?
Akokuqala kumele ngikhulume ukuthi uhulumende esebenze imizamo eminingi ukuzama ukunceda abantu. Okokuqala ukuthi abantwana bonke aba-under 5 labadala aba-more than 65 years old ababhadali esibhedlela bayelatshwa mahhala. Kuzobuya njalo wathi amama abazithweleyo labo babeletha bengabhadali lutho e-free maternity service. Kuzokuthi njalo babuya wathi hayi igazi, ama-blood transfusions, hayi abantu bayaphiwa igazi mahhala. Wazokuthi njalo abagulayo ama-kidneys, i-renal disease, wathi hayi i-dialysis layo njalo free. So into zonke lezi engizikhulumileyo hayi ziyanceda kakhulu ebantwini. Njengesibhedlela sabantu empilo, nxa kuwukuthi kulomuntu ongayehluleka ukubhadala, hayi kuyakhulunywa nge-social welfare, umuntu ayelatshwa, akulamuntu oxotshwayo.
Yes, kudaba lona lolo olwegazi, umumo wakhona umi njani? Liyatholakala yini, abantu bayabuya ukuzolipha?
Igazi vele liyahlupha indawo zonke, kodwa hayi abantu kula bantu vele abaziwayo kuthiwa ngama-donors. Abantu lokhu bedonate njalo lanxa isikolo nxa zivuliwe kunje, bathatha kakhulu ebantwaneni besikolo. Ama-donors ngabantwana besikolo, khathesi hayi endaweni yegazi akula nkinga ekhona.
Siyasizwe ukuthi nxa umuntu esiyelatshwa uyamela abhadale imali, kodwa lona igazi abantu babe beliphe kungela mbadalo. Kuhamba njani khona?
Hayi, lokho akunamuntu obhadaliswa igazi engakuthiwa akabhadali igazi. Igazi free, igazi uhulumende ngikhulumile ukuthi wafaka sibili izimali thile ngokuthatha imali eyawakuthiwa ithatha kuma-airtime, i-health levy fund. Hayi, lapha endaweni zegazi hayi uhulumende esejovile sibili.
Yeke sikhangele kudaba lokubhadala lapho. Siyasizwe abanye kakhulu omama ababe bekhululekile bethiwa bona nxa engabhadalanga kasoze avunyelwe ukuphuma esibhedlela. Kuyatholakala yini esibhedlela sakho lapho?
Hayi, lokho into zabo ezazenzakala kudala. Thina okwakathisa hayi akulanto enjalo, njengoba uhulumende vele kuthi umuntu wonke ozobeletha akabhadali, akula muntu okuthwakayo endlini engabhadalanga.
Ubona odokotela labongi labongikazi bayenela yini elilabo esibhedlela la?
Hayi, into kumele uyikhangele vele lapho kuthiwa ama-third world countries, ama-health workers odokotela labomongikazi abebase bayenela ngoba ngabantu abaskilled, banzima ukuthi batholakala. Abanye bayabe bephuma besiya kwezinye indawo, kodwa labo esilabo hayi bayenela phakathi. Nxa kungayenzakala ukuthuba lokuthi uhulumende asithi abanye hayi singakumukela, bavele bayafunakala, bahlala besinakala umhlaba wonke jikelele womongikazi labodokotela.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyanivalelisa abantu bakithi Mahlabezu, sizabe sikhona sikhangelana khonapha elizweni. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile, ube nobusuku obuhle. Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.